Inhlanganiso yezimbabwe community in South Africa ithi kuqakathekile ukuthi abantu abahlala elizweni leli bakhuthaze isihlobo labangani ukuthi bavote kukhetho lolo. Umnumzana Ngqabutho Mabhena, umqondisi wenhlanganiso le, uthi banengabantu okumele bakhuthaze uZulu ekhaya ukuthi ayevota.
Imbuzo esiyitholayo nxa sisenza lo mkhankaso, abantu bayabuza ukuthi kuvotelwa abani. Sibe sesibatshela ukuthi abantu kabavotele umuntu abafisa ukubona bamvotele, ngoba thina njengeZimbabwe community asingeke sitshele abantu ukuthi bavotele bani, ngoba kasomalunga e-political party.
Kulo mkhankaso osekulamaviki bewuqalile, bahamba besipha uZulu weZimbabwe amaphetshana amemezela ukuthi ukhetho selufikile, ababhalisileyo abayevota, labo abangabhalisanga bakhuthaze izihlobo zabo ukuthi ziyevota. Omunye wabalubhekise ekhaya besiyavota isizalwane seZimbabwe, umnumzana Mlungisi Thabalala, yena othi uzavotela kibo echolocho.
Ngiyajike kakhulu ukuthi ngifake u-ex wami kafana engethemba lokuthi uzaba lukhiso lomuntu ozalwenza kumphumelo ozaba khona wamhlanga omasi esiqeqe ukuvota. Into elijabulisa kakhulu ukuthi kwe-election awukabi lesikhalo esibalekayo esikhulu ukuthi kukhona ngabe ngu ongagcina kuphazamisa noma kakhulu lolo khetho.
Esinye isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Jonathan Mbetsi, uthi ufuna ukuthi kutshaye ihola letshumi lambili emini esevotile kibo eBedbridge ukuze aphenduke emsebenzini.
Khuluma kanje ngisendleleni yokuyakhona ukuyovota, ngizwa ukuthi nami ngifakile kunjani yami. Omunye nomunye kumele evotele leyo party acabanga ukuthi izomphatha kahle. Uma kuwukuthi urejistile for and vote, cast your vote. And then ukuthi uyenzele ukuthi kusasa mazokomplaina, ukomplaina into ekhona nawuvotile.
Ngokusondela kwesikhathi sokuvota, abaningi beZimbabwe kwele South Africa bathi bezwa ubuhlungu ukuthi abaliphiwanga ithuba lokuvota. Abanye ngabathi ukufakwa kwelanga lokuvota ngomvulo kwenze kwaba nzima lokuthi labo babe sekhaya bezibonela mathupha ukuthi ukhetho luhamba njani. Mele Studio 7, Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Mhlabo.